Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje abaphikisayo bathi kumele kukhulule bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga process intathu bevalelwe e remand prison. Ucwaningo luveza ukuthi abantwana abedlula okwesilinganiso songamathumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe gabayi esikolo. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Abaphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebele nyanga phose ezintathu bevalelwe eRemand Prison bemelele ukuthonisiswa kwamacala okuzama ukutshotshozela udlakela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu oweSADC Summit kunyanga edluleyo. Bathi akumangalisi ukuthi kulabantu abavalelwa okwesikhathi eside eRemand Prison bekhululwe imithethwandaba evame ukubathola bengela macala. Lokhu kwake kwenzakala kumnumzana Job Sikala lomnumzana Jacob Ngarivume ababesetheswa amacala okutshotshozela udlakela. USikala wahlala phose iminyaka emibili evalelwe eRemand Prison. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube owe Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso yeFreedom Alliance.
Indlela okuyiyo into etshengisa ukuthi khona uhulumende esilaye nguhulumende ongahloniphi ilungelo loluntu. Njalo lokho kunguhulumende alona wakudala ka-1980. Kodwa ke nxa kurojwa abantu kuyathiwa hayi sokuyi-new dispensation. Kodwa i-dispensation yakhona isebenza ngencwadi langokwenza okukamgabe ngenye indlela.
Kodwa abantu laba bazavalelwa kuze kuthini wena ngokubona kwakho?
Abantu laba ukuvalelwa kwabo kungenzeka ukuthi kuthathe isikhathi eside ngendlela yokuthi izanu ilolunya. Okwesibili, abakhokheli bayesaba vele ukuthi kuthiwe kulabantu kumbe abatshengisela bayesaba ngoba kabavotelwanga. Uyabona umuntu ovotelwe ngabantu uyabekwazi, uyabela lokho kuthiwa yi-confidence of the people. But bona kabalakho lokho, vele okwabo umbuso wabo ngokuthi kumele kube lo muntu oncindezelwe lo oyethuselwe kumbe obuthiwe. Kube sokusiba yisimanga ukuthi uSmith nguye esasimazi ukuthi wayesenza into ezinjengalezi. Bona sebeze bamdlulela bamphinda kaningi ngokwenza ububi babo abantu abezana abakhokheli abezana futhi ngabantu osibabiza ngokuthi ngama-groundists labo. Ama genocide abantu ababulala ubulala abantu khona kuyana kuvele kwenza abantu bagcine sebephambeni ingqondo sebesenza ngendlela leya benza ngayo.
Yezwa kuthiwa nje lentethele izindaba kanye lamagqwetha bayithuselwa khona ngale mthethwandaba yilaba abacatshangela ukuthi badlelana lohulumende kamnangagwa. Hambi wena ungathini ngakhonokho?
Ye, anti abone ukuthi intathele izindaba ngabantu abakhuluma iqiniso, ngabantu abaveza ububi, amagqwetha amela abantu ayabuveza ububi. Ngasikhayela amagqwetha njengeZimbabwe Lawyers for Human Rights bamela ilungelo loluntu. Vele umuntu omele ukuthi abantu baphathwe kahle uyisitha esezano ngoba yona ikholelwe ukuthi ena abantu kabachawe kababulawe into ezinjengalezi ukuze abantu ibabuse ngokubesabisa. So akusiyo nto emangalisayo abakwenza, yindlela abaphila ngayo. Okudanisayo ukuthi kukhona abasuka barobheke lula nxa izanu isigqoka isikhumba semvu izenze elungile bese bekukholwa khona kwabantu.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gula Kwashe Munsaka okwinhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Air Forever Associates Zimbabwe.
ibandla elibusayo alesabe abantu ababotshwayo asibo be opposition kuphela labantu bezanu-PF labo bayabotshwa umuntu wonke oyephula umthetho uyabotshwa abantu laba abe opposition sebekwenza santando besenzela ukubana bengabotshwa kweqhasa kuba ngumsindo ukuthiwa human rights abuse izano PF ayifuni opposition besenzela khonoko umele ebekwazi yena ukubana nxa abantu laba besenza lokho abakwenzayo babe bebhadelwe izimali babe bethengiwe laba bantu ngulabantu abayenza abaphusha esithi regime change so abakwenza konke lokho siyabe sikwazi kwesisikhathi sikwazi ukuthi bazenza into enje ngoba kuyabe sekumgceke sokusobala ukubana bayathunywa ukuthi beyenze sebekhayelela ukuthi ufulumende ekhangele uphele goqi izandla hatshi amapolisa umsebenzi wabo ngoku-enforcer ilaw efakwa ngama-legislators ahlanganisela awe-opposition lawezanu-p f so amapolisa akalacala amapolisa bona bahlala lo muntu emthethweni 48 hours kuphela okusalayo yi-court so lapha ukuthi behlale belokho besentolongweni lanamhlanje asiyomapolisa wezanupesa activity yi-competent court ebone kufanele njalo kulungile ukubana laba bantu lezi zigelekeqe zihlale zingekho ebantwini zisekulude ukwenzela ukuthi zingaphambanisi ukuthula okusebantwini
ye kodwa siza futhi njalo siyaza futhi njalo ukuthi kulaba intatheli zindaba kanye lamagqwetha abantu bathwaliswe nzima yilaba abadlelana lezanu-PF khona ngale mthethwandaba nxa beza umuntu besebenze babe lokho bethethiswa kumbe begijinyiswa into ezinjalo kuba ngakwini khonokho ngamaphishane
akula evidence uyabona abantu bayakhuluma into ezijeneyo kuyafana kungangena ebhawa abantu bayakhuluma izinto eziyabe zingela evidence ngabe kuyagijinyiswa ngabe akubhalwa amanga esiwabonayo egcwele emaphephandaba lawo ngabe akukhulunywa amanga esiwazwayo kuma-intanethi ngabe abantu bayagijinyiswa abantu laba bafuna ukuthi izimbabwe ku-aphe ngani yistate leyana e-abuse amalungelo abantu kona kungayisikho khonokho abantu abalethe i-evidence kungaba le-evidence sesisebenza lakhonokho hhayi khona ukuthi kuthiwa abantu nxa sebedakiwe lapha sebekhuluma nje santando hhayi
umnumzana kula kwashe munsaka okunhlanganiso edlelana lebandla lezanu-PF Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseHarare
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ebona ngenhlalo kaZulu eZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kumbe iZimlac iveza ukuthi abantwana abedlula okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe kabayi esikolo abazali bathi kabenelisi ukubakhokhela indleko zesikolo uNokuthi Abadlamini usethulela lolu daba
omunye wabantwana okufuze ukuba aluba usesikolo nguntombazana uPrincess Sibanda wesigabeni semasenyane elupane obekumele ukuthi okwamanje ngabe ukuform 1 uPrincess ovunyelwe ngunina ukuba akhulume lomsakazo weStudio 7 uthi kenzi lutho ngoba abazali bakhe kabasebenzi
ngiyabuye esikomfisa ukuba nginesa ufisa ukupasa ngibe nginesa lamibe lamaphephana
sixoxe lonina unkosikazi Norine Sibanda osichazele ukuba isimo sibi ngekhaya
sayishula imali ngithi ubaba vayise ngisumsebenzi so imali angifuna ukuthi siyithole waba nzima lama-piece job angikhona ukuzewathole waboda waswela lama-piece job lokho silwisana lakuthi ngabe siyathola imali ukuthi ahambe isikolo kodwa kuya
sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Loveness Moyo wesigabeni seMonde eWange oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 okufuze ukuba ngabe usesikolo kodwa uthukana lo Dubo Lomendo elabantwana abathathu lendoda engasebenziyo
uFaith ule 4 years ngiyomdala then kuzobuya inkosi Nyamandla ule 3 years kuzobuya omncane uthiwa uBlessing ule 2 months so bengicela ukuthi ngabe liyancedisa umntana nami ekwanisa ukuthi ehambe esikolo ngenxa yokuthi umngami kathesi kasebenzi yapho mbuthi la ibambe lapha lalapha but yabe zama khona oko nje kwa 2 minutes thola imali ukuthi uthenge impupho nje endlini lesepha but ukuthi ngithola imali ukuthi ngihambise abantwana esikolo member bathengele ama uniform akusuka kube nzima so bengicela usizo lwenu
sixoxe njalo lonkosikazi Evelyn Ngwenya wecholocho ngaphansi kwenduna uMathupula othi intombazana yakhe sowayikhipha esikolo yasebenza ezindlini ngenxa yesimo sokuswela
noma lami engincedisa ngingumzali wakhe but kodwa kulusizi mangikhangele isayizi zakhe ziyafunda kathesi but kungasi intando yami kungenxa yokuswela
umnumzana Misheke Ngulube uhola inhlanganiso yamalungelo abantwana eMhambi Children's Foundation ephathisa kusabelo seMathebelele North uthi ikusasa labantwana kwezemfundo liyachabalala
isikhathi esiningi siyawusikhangelela ukuthi khona abantwana abangabazali babalaba ngama-challenges anjalo kodwa okwenzakalayo ukuthi abantwana abalabazali abakwanileyo bayahlanganela nabo ngihlupho ezinjengazinezo aseo sithi emakhaya kuphela kodwa lakhonapha esihlala khona ezikhiweni ama-challenges akhona ama-salaries akwane ama-rents adura abadala bakwanisa ukubhadala i-school fees abantwana bephinde bebhadale futhi lapho abahlala khona bethengele ukudla
Siphinde njalo saxhumana lomnumzana Richard Moyo ongumholi wesabelo seMathebelele North othi ngabe izintandane kube kuyezwakala kodwa abazali abazimiseli kangako ukufundisa abantwana.
Ndisinosebe kuze uyamtola ubaba egqokile cha isudwe nathi utshwala but engalamali ukubhadalela umntwana esikolo uyakwazi ukuthi ngaphe emandebeleni kunjalo ukuthi abantu abafuni ukufundisa abantwana but uya-encourage abazali ukuthi abahambisa abantwana esikolo. And kwathethi ukuthi kunama programs akhona ukuncedisa umuntu omdala ngahambe epha efake i-payment plan ku-headmaster kamyalele kaxotshe umntwana esikolo umntwana efundi ethole imfundo njengabanye abantwana.
Uphenyo olusanda kugqitshwa ngabezemlakha luveza ukuba izizathu eziningi ngezabazali abehluleka ukukhokha indleko ngesimo esilukhuni somnotho eZimbabwe. Abanye njalo babikwa behlezi ngekhaya ngendaba zokuzithwala besesikolo. Ephalamende kumaviki amabili edluleyo, umholi wezemfundo ephansi, umnumzana Torerai Moyo, wethula ukuba ngomnyaka ka-2023 amantombazana edlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bakhulelwa ezikolo inengi labo lisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngitedele osithandekile emhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazana.
Namhlanje sicubungula ukuthi inhlelo zokulima zingaphathisa njani abesifazana lemtene yabo. Silengcwethi kwezokulima unkosikazi Sifiso Akbetorokwa kanye lonkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
ephathisa abesifazana abaseningizimu yemandebeleni ngohlelo lwezifuyo onguye umqalisiziba kulingxoxo.
Imbuzi zona ziyagcineka kakhulu ukudlula inkomo ngoba sinanzelela ukuthi ngoba inkomo kade zihanjiswa manje zibiswa emlageni imbuzi asizange sazihambisa zona sifike sahlala nazo emakhaya and blanket mine yasigebhela umgodi duze nedamu ebesinalo so omama bebesenza ukuthi ba-alternate ukuhamba bayozinathisa le mbuzi ngoba uthola ukuthi ziyakhona ukudobha imithathatha ziyakhona ukudobha amahlamvu sizibhathanisa le nkomo. Ezinye izifuyo abazigcinayo bagcina inkukhu baphinde bagcine lezimvu. Izimvu ziyenza kahle lapho kunesomiso khona ngoba sikhangele kakhulu ukuthi ngapha egwande emasuthwini izimvu ziyaphumelela so ma ngabe zingapha kithi kunesomiso ziyakwazi ukuthi nazo ziphile. Inkukhu ziyaphila nazo ngoba basebenzisa la ma-funds ababa-affiliate-ayo ma ngabe umnyaka uqala ukuthi bakwazi ukuthi bazithengele i-stock feed njalo azidingi amanzi amaningi ma usuziqathanisa lezinye izifuyo. Akwazi ukuthi izifuyo ngeyinye indlela yokuba yokwenza umnotho yokumaintain umnotho so ma ngabe umuzi ufuyiwe le nhlupheko yangkhona awuyiboni kodwa umuzi kungafuywanga khona vele inhlupheko yangkhona ishibonakale kusiza nje ekudeni ukuthi hayi lapha kuyashitshekwa kodwa manje ngezifuyo bayakwazi ukuthi beziyazifuyo babhadalele abantwana babesikolweni bakwazi ukuthi bathenga amabele kumanje sebesenza ne-butter trade ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi ngiyakunikeza isifuyo ukwazi ukuthi unikeze ibhokokolo amabele ngikwazi ukugayisela abantwana baze ukuthi baphile khona lokho kuncane bayakwazi ukuthi baziphilise usisi kadesi advisor lapha ngokuthi kumele silime izilimo ezingakwazi ukuthi sisincedise mangabe sesihlangabezana nesomiso usuphe sihlangana nalo ukuthi sisuke siyiswele indawo yokuthi singalima kuphi lesenjengokuthi abantu bangabe beneproject or ukwazi ukusebenzisa isimo yomuntu ngoba naye umuntu usuka evele kube kuyukuthi ulimela abantwana bakhe kodwa wona imfundiso bahleli beyithola abantu abangomama ukuthi bangenza njani ukuthi bakwazi ukuthi bagcine izifuyo zabo ngoba kumele bakwazi ukuthi kumele bathole ama-doses injectwe ngesikhathi yonke into kube ibe sehlelweni oluright
ingqobe isikuwe nkosikazi Agbert Rogwa
ngiyabona ekufundiseni kwethu lapha ekufuyeni imbuzi sesinanzelela ukuthi okuqakathekileyo yikudla and ayisiyo into ekhangele imbuzi kuphela kodwa noma yisiphi isifuyo so sesixwayisa laba abaqalayo ukuthi bashe baqale ngokuhlanyela izihlahla loba ukudla okuzadliwa yizifuyo zabo ukwenzela ukuthi nxa seqala laphana umlimi ukufuya izifuyo zakhe zithole iziphala zigcwele kumbe zithole amasimu zilakho ukudla njalo kuyanceda esikhwameni ukuthi umfuyi engabe lokhu esiyathenga uma engazilimela ukudla azakunika iindizi zakhe loba zinkomo zakhe umuntu engahlanyela izihlahla loba ezifanana nabo moringa umuntu engahlanyela okunye esithi yilufen okule protein engani ithe gaga hayi izinto ezithatha isikhathi ukukhula njalo amanye ama-varieties akhona umuntu engahlela uyakwanisa ukuvuka okweminyaka kumbe emthathu kumbe emine njalo njalo kukhona obana grass osunflower amabele nobunye utshani nje labo obungahlanyelwa obungasweli amanzi amaningi yikho nxa sisithi umuntu ngayifuna ukuqalisa i-project noma ibhizinisi yembuzi kahle aqale ekudleni kulapho esehluleka khona ekufuyeni ngenxa yokuthi thina vele lapho esikhona ngesikhathi sezifika lobunzima bese kusiza njalo i-drought ingezelela ubunzima lobo sikonqosele umuntu ukuthi ungakaqalisi bona ukuthi vele usulakho ukusha sokunika imbuzi zakho kumbe kungabe zinkomo zakho kumbe kungabe zinkukhu zakho
lowo ngonkosikazi Sifiso Agbert Rogwa ingcwethi kwezokulima sizwe njalo unkosazana Sethekele Chabangu
owenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe
asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga siye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo
Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sikubulawayo elokishini leCowdrey Park endlini kaMnumzana Mdlelezelwa Ncube lapho obe kulaba profeti besonto yeZayoni ngeviki ephelileyo besithi bazekhipha untikolochi Aba profeti lava vabe vizwe ngabafowabo bakancube besithi nguye obaloyayo sixoxela uNcube othi akulantikoloji owatholakalayo endlini yakhe ngokunjalo uthi abafowabo kumele bamhlawule
Bafanele abukhesu bathi bana balosuku olunjolo ngekhathi bafana bephisa nabodade tolohamba futhi hey una kwa uthengi moda wa uthengi bani senza nabashukume zakhula bafowethu Nina tingani abantu bebezotheke izinyama ngathola amadoda zabendikala. Ababuya kamaphumaziyona kubona wede zithiri akula nto abayitholayo. Sembabuza ukuthi ma madoda manje ngikwani ngenza into enje mina vele umuntu osebenza abantwini ngikwani ngenza into enje amaziyo ndawa. Kuye thirithiri baba bathi babetheke ukuthi bamangathi angashipholinje baba ngiyazi ukuthi omini.
Ubabe sithi ulani kahle kahle nyamazana bani futhi babe sithi yenzani kuyinokuhluphayo
bathi kuhluphayo bona why bona bengaphumeleli ma why ngithenga iroli ngathenga ikhombi ngithengele bona lokho bebathi wakona umuntu angasebenziyo ngayinto leyo baba ayiqalisanga namhlanje kulandela i-hot story ngabona ngaba ngcono umama esaphila ngiyanyizwa baba
ye
umama ugulele enzinyama wazi wabhubha bathi umama uyaluya haw bathi zabeyo ubona umama enozala lityalo yabona abantu bavuthini wabuyibaba la wayenza njalo wagula bengambona wakucapha ubona ubaba segula enasiminithi sebethinta kwalistori but into lezobaba nomama zikuwe
abafowenu laba incube ngabantu ozalwa laba abanewenu
yes
iphuma mphume kumama lobaba
mhambe shuwa bazonza umama esaphila nosobhuku ekade nord wall store ubheni ukuthi inamba zakhe nabantazo ngingalisenzela kusaza ngezijolisa iinamba zikasobhuku akuthi lisitori senu kabafana bantanabo
usobhuku ekhaya kungaphi
ugwanda awuzifind iinamba zikasobhuku
amaziyoni eseswele-ke untikolotsho bekuthiwa ulaye asuka esithini
akula nto abayikhumula amaziyoni sesibafonela sesibabuza kathesi bantu ale WhatsApp ngimfonele omunye ngambuza ngathi akusitete story kunto undova ukhona yini wathi angababonanga lutho akuze ubaba umntotho athi akunalutho ezra chiwe sambuza eza akakubabuze nanapho maziyoni akho ezra chiwe akunalutho ndikambuza konke akula nto abayithumbi nothing amkini mina sebesithi bona nawo besenza bathi abasengalandanga lokhu sazozama ukulincedisa ukuthi lithandane
sezwa omunye wamaziyoni la ngazi kumbe ibothi kamtanda ngiyabona kumbe babe sendlini yakho omunye esithi kulamalembu amadlozi atshiswayo kuthiwa nguwo atshisayo kumbe mbani
ekhuma lodadini wejona oyekhona kunamntu awatshisa namalembu la vela sathi asiwazi utshiswa ngakho ngati awazi andisiprofithi sasizakala lesiyona kam
ukhuluma ngokuhlawulwa ngabafowenu ngoba uthi bakungcolisile emphakathini babancube ufuna bakuhlawule njani ngani
khangela babatheni na hanti bana bangitheni into leyikhunye fomu kunabo sisi bahambe sithi ncube asenzeni so siyazingathi mna unanto engisiphanti phenyolutho bafana bami but bona why bengaphumele bangathengi izimoto bangathengini bengathengini baba so yikho kwangani kuyaba le question mark athe ngathi ingani yini umuntu okadingwanga yini udingwe yibo amaziyo ndawo so sebeswele ngithi manje bathini kathesi ziplasi
awukazami ukukhulumisana labo lazwa nani ukuthi liqhubekela phambili njani
hayi abaningi babhlokile amafoni abaningi ba-tenten angakhumaloyi-one wabhloka ifoni bonke babhloka amafoni ngathi awusisi wami omkhulu wathi xa bebhloka amafoni kunjalo nawe zithulele kuphela usebenzi uyaphambili
kodwa lapho ozabathola khona njengoba usithi ufuna ukuhlawulwa inhlawulo bani engakusuthisa
into ekhona bufande bona bengitsheli ukuthi sokwehlile lapho kuhamba njani yizi ukuthi bona baphendula thi ngamazwi abo so angakhulumi nawo
okokugcina sigqiba nje ingxoxo yethu babancube uyafunga la kubafowenu lasemntwini wonke uthi wena umuthi awubambi vela ulantikoloji awuloyi
angila mna ngi-100% umuntu uyathisa umprother in Christ Church ngisuka lapho esingugu esikolo mina vele ngabuza ithi ngihambe gol kuyophitha ingugu esikolo uyebuza ngelayithi yami
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe babancube siyabonga
siyabonga baba siyabonga baba
lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba besixoxa lomhlali we-Cowdrey Park kobulawayo umnumzana mdlelezelwa Ncube yena obesetheswa icala lokuloya ngabafowabo thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga ntungamile inkomo ungadinwa la kusasa kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba ozibiza ngokuthi ngu-Big Zebra Mvelase ehamba leqembu lakhe le-number one boys umvelase upete EP yakhe asanda kuyethula elesihloko esithi ukukhula okuzayo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Studio, we feel the living lele, Kuala Lele, the studio seven, all being lelayo, Mupik Sebram Velase, Mozalwa, Mzalwa e Plantry, Wazuzati, Escotin Sase Patai, Napanskenduna, Undolan, Mkuleni, Nikale, 2016, but it is also the Sana, Lelipe and Bo, Chaiketa Rulapo, feeling the Lele Zingoni, Kulonyaga. 2024, we decided to keep our EPAMI, a pastor Tamalani, a big Sebram Velase, a number one boys. A Gitulanse, in South Africa.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Awafisa ukuxhumana nami, ngingaxhumana nami kule number yami u 0845783625. Kumbe bangithola inkundla zokuxhumana Facebook, ngikhona la ku TikTok, igama u Pixie Brangelase nje ngisecha kanjalo uzonthola.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe.
Ngiyesicela isapoti sabatsha emculweni wabantu ba-50, sicela sambele ngezandla zombili lathi siyafika emculweni, sicela sibonise uthando lathi futhi sizolunikeza uthando ngokunjalo kanye nengoma emnandi enomlayezo. Sithembisa lokho nje thina sinumber one boys. Ikhona i-EP phumile enengoma ezimbili elesihloko sithi kuthulu okuzayo. Sicela liyithenge bantu bakithi. Noma ukubuka indawo ongabe kuliphi ilizwe, uxhumana nathi sizokunikeza umculo omnandi kakhulu. Sizodelisa ke sizohlezi sindlalela ingoma emnandi.
Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu. Luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Abamabandla aphikisayo bathi kumele kukhululwe bonke abalwela amalungelo oluntu asebelenyanga phose ezintathu bevalelwe e-remand prison. Ucwaningolo veza ukuthi abantwana abedlula kwesilinganiso songamachumi amabili lengxenye ekhulwini 22.3% eZimbabwe ngabayi esikolo. olivalelisayo ngutabo kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.